inani lalabo asebetholakale belegciwane le-coronavirus esabelweni sezansi emandebeleni ligonge lisuka kumathuma esishiyagalombili 90 ngomgqibelo odlulileyo lisiya kwaba likhulu lamathuma amahlanu lane 151 izolo. Osekuthiye izakhamizi kulesi sabelo zitshaywa luvalo imbiko eveza ukuthi izizalwane zakuleli ezivela kwamanye amazwe ezikuma-quarantine centers lapho kuhlolwa abantu ukuthi bengabe belegciwane leli ziyabaleka kulezi ndawo ngoba zingaphathwanga kuhle okulakho ukumemethekisa i-coronavirus. Kuyona leviki sebefika phose amathuma amathathu asebebaleke kuma-quarantine centers abalisa i-Bedbridge, iBangani, iseFlabusi kanye nesikhoveni esigodini. Ababaleke e-Bedbridge balithumelane njalo bonke babikwa betholakale belegciwane le-coronavirus ngabantu abakade besemajele kwele South Africa bengakaphendukiswa ekhaya. Umnumzana Ntando Ndlela isakhamuzi eFlabusi njalo uthi bahlalele evalweni ngalolu daba.
Kuyasethusa kakhulu ngoba sisinanzelela kuba kufaka kanganani impilo zabantu engozini. Abantu laba balezizathu zokuthi babalekela nxa kubaleka kwabo kuyinto engakhonje. Kodwa okokuqala sithole imbiko yokuthi abantu laba batholi kudla okwaneleyo njalo kwesinye isikhathi bayahlala insuku ezimbalwa, insuku eziningi kakhulu bekhonapho bengathestwa. Kugcina lowo lomkhuhlane sethele abanye abangelamkhuhlane.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Mthulisi Chabangu wayisakhamuzi esitezi odwa urhulumente kumele athathe amanyathelo aqinileyo ekuliseni leli gciwane.
Ngendlela inani elokhu likhuphuka ngakhona sokusenza sihlalele evalweni njalo into emangalisayo ukuthi amabhoda kuthiwa amabhoda avaliwe kodwa abantu bayachaphuza kuthiwa abantu abangaka bavele ababanjwe bavelela ngaphandle kwamazwi besokusinika umbuzo ukuthi kanti pho abantu laba badlula ngaphi. So sisifisa ukuthi ngawo uhulumende uyathatha amanyathelo abanzi ukukhangelene emngceleni njalo bavalelwe kuma-quarantine centers bangaphumeli ngaphandle ngoba bazenza sibhubhe ngayenalo umbhuqazwe.
Unkosikazi Sibusiso Mpala uthi uZulu laye kumele athathe amanyathelo okuthi azivikele kuleli gciwane.
Siyacela ukuthi ngawo uhulumende uyangenela engavula amabhoda ngoba anxa evula amabhoda abantu bengena uba mnengi kakhulu memetheke ngamandla labantu aqonqosela ukuthi abantu kabahlale ndawonye bengahambahambi ama-distance i-1 meter 1 meter apart ngomuntu kwenzakale khonokho abantu bakulandele lama mask njengoba kuthiwa lapho esihamba khona singachiya ama mask.
Abebuto kanye lamapholisa kube babesitho okudala ukuthi abantu babaleke kulezi ndawo yikuthi kazivalekanga kuhle njalo bona kabalazo impahla zokuzivikela okudala ukuthi kube nzima kubo ukuxotshisana lalabo ababalekayo. Ekhuluma emhlanganweni oqhutshwe ngolwesithathu eGwanda wokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus uLieutenant Melissa Mandushke owebutho uthi akunokudala ukuthi abantu bebaleke yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo. Uthi njalo ababalekayo bethusela bezomvikela ngokubakhwehlelela xa bebaqotshanisa okudala ukuthi badedele emuva ngoba bengelazo impahla ezokuzivikela. Ekhuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF wePolitibureau esigodlweni eHarare izolo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sokufanele ukuqiniswa imigoqo yohlelo lwe-lockdown kanye lezokuhlola uZulu igciwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Kusenjalo umphakathi kulesi sabelo useveze imibono ethiyeneyo ngomthetho uhulumente afuna ukuwubumba okuhlolwa okubhalwa nguZulu ebulenjini owe-Cyber Security and Data Protection Bill. Unkosazana Linda Mpofu, umqoqo wenhlelo zenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, uthi kukhona ongaqondanga ngalo mthetho.
Section 5 and 7 isifiso sami ukuthi kube le ama separate independent bodies kube labe cyber security labe data protection and then i parliament iyenze umsebenzi wabo wokuba le oversight role. Nxa sisenza ithetho enje ngilesifiso sokuthi sidinge ama best practices kwenzela ukuthi lathi singagudluki kulokho kwenziwa umhlaba wonke.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF uthi kuqondile ukuthi ube khona lo mthetho.
Sibonile thina umhlaba wonke ukuthi information lepho ngihamba nje kuphela ingazange ilandelelwe. Iba lakho ukuthi kube lokuguqulwa kwahulumende lokuthi nje wahulumende lokuhlukuluzwa kwempilo zabantu. Ngoba lami nginjenje angeke mfune mina ukuthi yami impilo iphongu khaywa nje umhlaba wonke kungela bufakazi kungela zizathu kungela mvumo yami. So ngaleyo ndlela iParliament ihambani phambili liyebhalisisa leli bhili mina ngiyalisekela.
Umnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ePhalamende ebona ngokuhanjiswa kwembiko uvumile ukuthi iParliamente yenze iphutha ngokubhala lomthetho ngesiNgisi kuphela okudala ukuthi iningi lingawuzwisisi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ngulube.